nkulungwane lenkulungwane zabantu bezithe gwaqa enkundleni ye-White City Stadium koBulawayo, uZulu ehlonipha imisebenzi yabezomvikela. Esethula umbiko wokunanza leli langa, umphathintambo wakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube ubonye ukuthula okukhona elizweni kanye lemisebenzi eyenziwa ngabebutho eZimbabwe lakwamanye amazwe.
Lilanga eliqakathekileyo, kwenza abantu baqedisise ukuthi vele imisebenzi yebutho yiyiphi layiphi, ngoba izikhathi eziningi abantu sikazithathe sithi thina umsebenzi webutho ngokuthi nje bephongudefenda ilizwe beme khonapha, kanti kukhona okuningi abakwenzayo nge-community development.
Ilunga ledale le-Central Committee yeZANU-PF, unkosikazi Molly Mpofu, uthe abantu kumele bahloniphe abebutho njalo bengaqanjelwa amanga kumbe ukusetshenziswa kumikhuba yenkohlakalo.
Unguye omkhulu wabo namajaha lawo, so angibona ukuthi kulesizathu sibili zokubaqambela amanga ukuthi sebenze lokhu, sebetshontshile, sebeteni, sebegijime bayenza lokhu nalokhu. They live under instructions. Kwene ngane lilanga eliqakathekileyo elibenze bake batshone bekhulu bekholisa behlangene labantu ababavikelayo. Silapha ngenxa yabo, sile faith on them ukuthi akula nto engenzakala eZimbabwe when these guys are still there and these ladies. They are very proud of them. Engingakutsho ukuthi mina ngibonga uhulumende, upresident wethu, ukuthi uyasinika ithuba lokuhlangana nabo. Uyasinika ithuba lokuthi basondele phansi kwabo. Singabesabi ukuthi laba baqambela amanga, we have to there to defend them. Eparliament you cannot talk about them because we are there to protect them because we belong to this nation. I thank you.
Owaphatheka ekubumbeni ibutho lakuqala eZimbabwe, uRichard Kennel Chingadube, uthi leli langa liqakathekile ngoba kunanzwa ibutho elasungulwa ngo-1980 ngesikhathi sokuthola uzibuse.
Hayi, lilanga elikhulu emasotsheni wonke i-defense forces zeZimbabwe esingathi thina i-birthday every year ngalesi sikhathi ngemva kwe-Heroes Day kuba le-Defence Forces Day elihlanganisa amasotsha wonke batshenise ubungcitshi babo, betshenisa njalo bekhumbula njalo ukufonywa kwe-Zimbabwe Defence Forces ngo-1980 ukuphela kwempi wafonywa Zimbabwe Defence Forces eyahlanganisa amabutho amathathu, iZandla leZipra leRhodesian Forces zafoma leli butho.
Abanye abaze emkhosini lo baphe inhlonipho enkulu kubutho leZimbabwe bethi liphethe kahle umsebenzi. Omunye wabo ngumnumzana Absalom Sikhosana, isakhamuzi sakoBulawayo.
Lilanga eliqakatheke okumangalisayo ngoba kulapha esihlonipha khona ukuba khona kwamajaha lezintombi ezisinika ukuthula elizweni, ezenza silale ubuthongo bethe ngoba sazi ukuthi sivikelekile. Lanxa kukhona khathesi abanye abafuna ukusidalela ukungahlaliseki elizweni lakithi, siyethemba ukuthi ngobukhona babo bazasiphathisa ilizwe lethu liqhubeke lilokuthula, sihlanganisa amakhanda sisebenzele ukuthuthukisa ilizwe lakithi njengemuli yeZimbabwe. Besiqinile, sibe leqiniso ukuthi akukho okungasiphambanisa ilizwe ligcine selingamanga kuhle. Ngakho-ke leli langa liqakathe okumangalisayo ngokunanza umsebenzi wona lo omkhulu okwesabekayo ophethwe ngamajaha lezintombi ezisembuthweni.
Owake waba yisiphathamandla sebutho uRichard Kennel Thomas Ngwenya, owangena kubutho evela empini yenkululeko, laye ubuke okwenziwa ngabebutho.
Silanga elihle kakhulu thina njengabantu bokuqala bokulwela inkululeko yokuqala ama-officers eze-10A siyalemukela ilanga leli siyakubuka konke okwenziwayo okuningi singazake sikukhulume kuzakhulunywa ngabanye abangabi bakubona kumbe kulezigwenxa kumbe akulazigwenxa sithi akuqhubekele phambili.
Osakhulayo omele isigaba seNjubelo Bengula constituency edale lePhalamende ofunda eNjube High School uSthabile Nkomo uthi baze ukuzobonisa abebutho ukuthi baqhakatheke kangakanani ezweni.
Wazulekila ngaleli ngelokuzoona amasosha ethu. Kahle kahle sizolicelebrate labo langa leso sizobatshengisa ukuba baqhakatheke kangakanani elizweni lethu leZimbabwe. Amasotha ngabantu kahle kahle abayenza ilizwe liqoqeke kahle kahle ngabantu like abayenza kube le order elizweni. Amabutho asobantu kumele siwayisabe kahle kahle ngoba ngabantu abafana lathi. I-defense yethu lamabutho ukuthi laba bantu ngabantu abayenza kube le order thina singabantu kumele sisebenzisane nabo melanga siwayisabe osiwaya sibathathi njengabantu abayisabisayo but kumele sisebenzisane labo ngoba abantu laba vele yibo abantu abayenza ilizwe leli leZimbabwe kube yizwe leZimbabwe kahle kahle.
Imuli zabakubutho yizo ezize ngobunengi enkundleni eye White City Stadium ukuzathakazelela ilanga eleZimbabwe Defense Forces Day labasakhulayo abanengi. Umabhalane weCouncil yakoBulawayo umnumzana Christopher Dube laye ubekhona eWhite City Stadium njalo uhulumende ubonye kakhulu iCouncil yedolobho lakoBulawayo ngokulondoloza indawo ebekwa amaqhawe esabelo eyeBulawayo Nkulumane Heroes Acre ihlanzekile. Nimele iStudio 7 yakoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.